kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lingali phuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 Nhlangula 2022 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi.
Kulalabo abale CV i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahlonipha amalungelo abantu.
Abamela itidungwiza edalela ephalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole ababothelwe icala lokuphehla udlame esililweni sikaMo Blessing Ali enyatsime bancitshwa ukudla esitokisini.
Izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende. Abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende. Abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolu bayizitha zikahulumende.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi umkhokheli wayo umnumzana Obert Masaraure engaba ebotshelwe ukuthi inhlanganiso le iqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini kumalanga amalutshwana alandelayo.
Sitshoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambi khuba kungela muntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqembu le-Highlanders lihlawuliswa imali ezinkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, kulandela udlame olwaqhamuka lidlala le-FC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Linhlanganiso ithi uphenyo olwethulwe izolo oluthiwa Afrobarometer luveza ukuba umnumzana Chamisa engakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesibanga esiyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lolu phenyo luveza ukuba uChamisa engathola amavoti ayisilinganiso esingamachumi amathathu lantathu, 33% ekhulwini, uMnangagwa athole ukuyisilinganiso esingamachumi amathathu, 30%. Ngomnyaka ka-2017, uphenyo lwe-Afrobarometer lwaveza impumela eyayikhomba ukuba kungenziwa ukhetho ngaleso sikhathi. UMnangagwa wayengathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-38%. Kodwa lesi silinganiso sesehlile sayafika ku-30%, kuthi uChamisa wayengathola amavoti angamachumi alichumi lasithupha, i-16% ngaleso sikhathi. Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu luhlala luveza iqiniso kusukela ngomnyaka lwaqala ukusetshenziswa kukhetho lweZimbabwe. Amagqwetha amela amalunga edale lephalamende engawebandla le-CCC abomnumzana Job Sikhala lo-Godfrey Sithole athi ababili laba abavalelwe estokisini besetheswa icala lokuphehla udlame bancitshwe ukudla izolo njalo balelwa ukubona abameli babo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okuthiwa badala enyatsime esililweni selunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. U-Ali wathunjwa kumaviki amathathu adluleyo watholakala efile isidumbu sakhe sijikelwe emgodini wamanzi ngomunye wakhe ayethandana laye owebandla le-ZANU-PF. Ababili laba babotshwe ngolwesibili ngemva kodlakela oluqhamuke phakathi kwabasekeli bemandla le-CCC labeZANU-PF enyatsime. Amapholisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamachumi amabili kudlame lolu. Abasekeli be-CCC bathi abeZANU-PF yibo abadale lolu dlakela, kodwa abebandla elibusayo abeZANU-PF bona bagcona abe-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Indaba libingasozihluphe ngabe amapolisi eZimbabwe azimele. Abantu bebezathemba ukuthi amapolisi azalandela umthetho alandela ubufakazi babophe abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu lo kuliphi iqembu. Kodwa ayisikho esihlangana lakho kuso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi sihlangana lokuthi abantu abavikelwanga ngumthetho ikakhulu nxa bengabe opposition kumbe abe civil society kumbe ama-church. Umthetho siwasetshenziswa ukuvikela kuphela beqembela ithile kulokuthi uvikela abantu beZimbabwe bonke ngokungakhathalekile ukuthi kuliphi iqembu. Yikho khona lokho esikubonayo. Udlakela lo lesilubonayo. Sile history, sile kule kulalabo abale CV, i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahloniphi amalungelo abantu. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi kube yibo abenze khona lokho okukhulunywa ngakho. Amapolisa aveza ukungabi ngendlela eqondileyo, avela engamapolisa asekela uhlangothi oluthile. Kaziphathe ngendlela eyenza ukuthi abalandeli be-CCC bazizwe bengamaZimbabweans bevikelekile. Kodwa amapolisa enza sengathi kulicala ukuba yi-opposition, kulicala lokuba seqenjini elingahambisani laleli elibusayo.
Abamasonto Ncube bathe i-Peace and Reconciliation Commission kanye le-Zimbabwe Human Rights Commission kumele bangenele babona ukuthi udlakela lolu luyamiswa ngoba lulakho ukudlondlobala kube kubi elizweni. Ubona bengangenela yini njalo ubona bengathatha amanyathelo bani?
Akulula ukuthi amakhomishin yona lawo angenele. Kuyinto enhle ukuthi angenele kodwa akulula ukuthi angenele. Kangiboni engenela lanxa engangenela kula lutho azalwenza ngokuba behlulwa yilokhu vele abaqondene lakho. Sizakhumbula ukuthi NPRC yehlulwe yudaba lwegugurawundi, yehlulwa yikulungisa lokho okuyikho kwiqonde ngqo. I-Human Rights Commission layo idini iyehluleka ukusebenza ngendlela ekhutheleyo kulo msebenzi. Kodwa ke kuqondile ukuthi amabandla ezokukholwa akhuthaze ukuthi basukume. Abenze lokho i-constitution ethi bakwenze. Constitution icacile ngokuthi NPRC kufanele yenzeni, ukuthi i-Human Rights Commission kumele yenzeni. Kodwa kasibaboni bekwenza lokho, kangiboni futhi bekwenza. Yebo kambe isifiso siqondile samabandla ezokukholwa, kodwa sizibakwenze khona lokho ngokuba abazimelanga ngendlela efaneleyo. Lapho bezimele ngendlela efaneleyo, lokho abaza kwenza kula muntu oza kulandela. Ngokuba kakuhlonitshwa mthetho, kakuhlonitshwa constitution yona le yadala i-NPRC le Human Rights Commission.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe obuxoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS umnumzana Obed Masaraure obotshwe ngolwesibili esetheswa icala lokubulala umuntu, laye ubikwa ephethwe luklubhu esitokisini encitshwa ukudla. UMasaraure wetheswa icala lokubulala ilunga lenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Roy Isa owawa evela kusakhiwo se-Jameson Hotel ngomnyaka ka-2016. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba Kuye Dube.
Okwakuqala akukaze kube kuhle vele lapho esibotshwa khona thina be-ATUS. U-Obedi namhla abanye bethu bathe bezama ukuyambona labemndeni wakhe bathole kugcwele abesipholiseni, kugcwele abebutho ikakhulu laba be-riot police. Ngalinikwa ngithuba lokuthi abonane labanye abantu ade bezomnikeza okokudla lokuzomkhulumisa nje. Abameli kunzima ukuthi bamncitshe lanxa bengamnikeza ithuba eliqondile. Okunye okukhulu okumele sikukhangele akulacala elithe elikhona ngaphandle kwakhonokho kokuthi ngo-2016 kulelunga lethwela bhubhayo okunakanelwa kumbe sokuyikho sekunikezwa kube licala u-Obedi ukuba yibo kumbe nguye owambulalayo.
Tshela ukuthi uhlelo lwenu lolu elithi lina lifuna ukuthi abantwana besikolo kunye lababalisi bengayi esikolo luqoqwa njani?
Uhlelo esiluqoqayo Chris luqoqwa yi-athuzi nje yodwa uqoqwa ngaphansi kwenhlanganiso yababalisi okuthiwa yi-Federation of Zimbabwe Educators Union, ele nhlanganiso zababalisi ezine, i-athuzi, i-use, i-UZP, i-UZP, inhlanganiso zonke lezi zilomlando wokuqoqa amalungazo, zilomlando wokunikeza amalungazo omlando wokukhankasa wokuqoqa ezinye izisebenzi zikahulumeni. Nxa sikhangela umnotho welizwe odinga ukuthi imuli elamalunga ayisithupha ibe le 133,000 pon yokuthi benelise ukudla inyanga eyona, ngapha izisebenzi zikahulumeni zona zihola imali engadluliyo i-40,000, encane kakhulu. Ngakhangela izisebenzi zikahulumeni Chris zihola 18,000, 20,000, 30,000 ngama-senior employees. Khonokho nje kodwa kuyayenza umuntu kumnikeza intshukuntshu yokuthi angayi emsebenzini nxa ithuba elinjengaleli livuka. Intengo yesinkwa Chris iyakwenza ube le ntshukuntshu yokulwela iholo lakho. Ubaba nxa ephuma ekhaya ukhangelelwe ngabantwana ukuthi nxa ephenduka nje ntambama bemgijimela bemhlangabeza laphana akhiphe izwitch abanike. Owakathesi ubaba Chris uyabe buya lesikweleti esizasala sesibhadalwa ngabantwana ngemva kweminye iminyaka eminingi. Omunye umuntu esebuye sezotshela abantwana ukuthi ngo-2022 uyihlo wabuya wazoboleka imali yokuthi alithengele izinkwa ezimbi. Khonokuyana nje kodwa kuyanikeza umuntu intshukuntshu yokuphatheka kumzabalazo wokulwela iholo lakho. Ukubotshwa kuka-Obito sokwenziwe nguhulumende bemethesa amacala amanga bona besazi ukuthi bambophele ukuthi kusiyafika mhla ka-20 engekho, yikho sokusincedisa ekugqugquzeleni abantu ukuthi babe yingxenye yalo mkhankaso. Ngicela ukuthi abantu nxa benanzelele izinto ezinjengalezi, thina abanye sesikukhangele sesikubona ukuthi uhulumende usesilwa, umuntu wonke seyisitha sikahulumende, izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende, abahlali bemadolobheni nxa kukhangelwa ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende, abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolo bayizitha zikahulumende. Pho ngubani osadinga ukuthi abizwe nxa kulo mkhankasoni? Osokubalulekile ukuthi abantu bebekwazi ilanga, abantu bengabakwazi ilanga njengoba selikhona ukuthi umkhankaso lo uqala mhla ka-20 Nhlangula usiya kuma mhla ka-24 Nhlangula ngo-2022. Ngasi yedilini ngasi tikakubizwa ozwayo.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Athuza, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bakhathazekile ngobugebengu, ukubulawa kwabantu, ukuthunjwa kwabanye, udlakela kanye lokubotshwa kwenkokheli zombusazwe ngesikhathi lizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu jikelele uthi akumelanga kube lomumo onje, lona ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu lomnyaka ozayo. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo usola udlakela olukhona ezweni emalangeni lawa.
Siyakhumbula thina ukuthi ngo-1980 kulezinye indawo amanye amabandla engavunyelwa ukukhampena izanu yenze udlakela. Urod Somes ekama results akhona iminyaka yonke elandeleyo sesiyofika namhlanje asikazi sibe lokhetho olungaladlakela. Esokucelayo ukuba amapholisa lezeki benze umsebenzi wabo awaqhatshelweyo, bengakhethi banja, bengakhethi hlangothi. Oqala udlakela kabutsha kwenzela ukuthi thina njengezakhamuzi sihambe sikhululekile, sikwazi ukuthi nxa sisiya exercise ilungelo lokuvota akulamuntu ozasitshaya. Ama-political parties kumbe amakhandisi alodlakela must be disqualified, engavunyelwa ukukhontesta.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelana lo moyo.
Lokhu kuyabonisa ukubana ukhetho esiyakilo kusazaba lobudlangudla ngobuningi, abantu basazobulawa ngobuningi, abantu kusazoba le-violence, abaningi sisazobotshwa. Kuletha ukwesaba kuma-activists lama-politicians ukubana bengakhampeni bekhululekile.
Izizalwane zezimbabwe lazo ziveza ukukhathazeka ngodlakela olukhona ezweni. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma ngomunye oveza ukungaphathekanga kuhle ngomumolo.
Kodwa kwenzakala eZimbabwe khathesi akwethusa kuhlasimula somzimba, sihle sibona ukubana hayi ngomnyaka ozayo uzabe kunzima sibili ngakungasanga kwaba le nguquko.
Isakhamuzi seluveve umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwenzakala ezweni inhlala yenza ngezikhathi zokhetho.
Lokhu kuyesabeka, lokhu abantu bezanu baqalile ngaso kulanda ama-election, so they can bayenza loba yini, bazabulala abantu besenzela ukuthi abantu besabe. But This time I think badlala ngesikhathi sabo ngoba abantu sebethuselwa kakhulu kanti ongazikufa kuyini ngoba vele abantu bezimbabwe bayahlupheka bahlupheka abantu bezimbabwe ungayezibhedlela kathesi as we speak
loba kulodlakela ezweni abekhomishini ebona ngezokhetho eyezimbabwe electoral commission bathi baqhubekela phambili bebhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota kanye lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo bazathi sebesazisa uzulu ngezigaba ezintsha zokhetho oluzayo obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lokubhalisela ukuvota
eZimbabwe Electoral Commission iyaqhubeka iregister abantu ukuvota njengoba sikwazi ukuthi voter registration yi-continuous exercise njengokukhulunywa kwayo emthethweni kungakho amahhofisi wonke awezek 63 districts le 10 provinces kuyaqhutshekwa kurejistwa abantu ukuvota
kulezi nsuku alisekho ilanga elitshona kungela mibiko ephuma ezindabeni yobugebenga ukubulawa kwabantu ukubotshwa lokwethuselwa kwabo osekufakele ilizwe amehlo ngababona ngokulandelwa kweziqondiso zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhokheli wamapholisa uSkomichi Patton Mbangwa uthi uZulu wakobulawayo kaphathise amapholisa ekulwisaneni lobugebengu osebubhahile kuleli dolobho ngokungabangcwebi indlebe ngoba besazi ukuthi labo abayizigebengu bahlala labo emphakathini iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi izibhedlela eziningi zelizwe azisemukeli abesifazane abazithweleyo ngoba kungela ndingeko zokubabelethisa okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp
salubonani Studio 7 ningani ayitina siyaphila yabonga bakithi iduze lisipha zona izindaba ezimnandi bonke nkamele inkomo osithandekile mhlanga Anastasia Ndlovu Anastasia Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu udayalizo umsebenzi wamuhle dube hayi sesiphathela indaba ezinhle Chris Gante umlondolozi Ndlovu khonale Harare hayi daba zimnandi khethe hlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwazi basivula amehlo sikhethe inkokheli yaso ingaphi inkokheli ezakhipha iZANU-P F bakithi ke nalokuduhisa abantu lekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika 2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi kelitshela abantu ngotshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha iZANU-P F lo mnangaga othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthwakazi le mthwakazi kayivota iqophile ka-1 khipha iZANU-P F sawuwile ukukhipha iZANU-P F sasibona ke njengomthwakazi ukuthi senze njani tethatha sistepha forward after kuphumizana alikho iqembu elileli kangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukatshamisa siyakwazi lishona yini yini kodwa yeke lilala ukucriticize abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe but asibhekeneni sizweleni usizi bakithi abanye abafeduka basegoli bakhuluma ngokuthi ye utshamisa yewathwathi mthwakazi wathwathi bayohlala lapha kuze kube nendibizwa kumakwerekwele
ngelele nhlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto eyodwa besisemakhaya ngodisemba kuzange kukhulunywa ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya le ntshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebe babhaliselwa ukuvota angaze abantu babhaliselwa ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyiswa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele ebalungwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupha zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka konoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupha zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sikuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka njengikiwe ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha ngilokhu ngisegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo thenga izifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa umnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenya indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli bestudio 7 linjani okhulumayo ngundlovini ngisekwele botswana sesiside isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abachiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo ngitshumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi elezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana inkinga yethu enkulu yizana alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izana siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesisisi elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe luhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana amaqembu akomthwakazi akhulume into eyi-1 ukuthi hhayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano azi singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebheleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabona
salibonani lonke balandeli bestudio 7 okhulumayo ngu-Mncube kunoma ngilapha eGoli ngizathanda ukuthi ngifake umbono kancane kubantu bakithi abase-South Africa ukuthi asiphumeni sonke sihambe siyobhalisela ukuvota sivotele utshentsho sikwazi ukuthi sikhiphe umbuso obusayo uphethilizwe owamanje ngoba iZimbabwe isiphelile iphelile kodwa kudingeka thina ukuthi sisukume sihambe siyovota ukuze kulunge wonke amazona la esiphuma sisiyakiwa ngaphandle kwavotwa bavota kwawina kwatshintsha izinto kwalunga kwaba right nathi ma singabambisana nje sisukume sonke ngoba siyabona nje ukuthi iSouth Africa ngokwayo iphelile and iSouth Africa ngokwayo abasasifuni iSouth Africa kufanele ukuthi sizame ukuthi sikhiphe uhulumende lo khona uhulumende kamnangagwa uliqedile ilizwe lasezimbabwe uvele waliqeda tu nya uvele waqedelela lapho kwakushiye khona umgabeni uvele wathintitha kungawukuthi kusephele iminyaka emihlanu izimbabwe iyabingekho izimbabwe and asazi ukuthi siyophephelaphi ngoba imithetho yamazwe la angaphandle nayo iyashintsha isishintshi siba nzima kakhulu abantu sizohlupheka kakhulu abantu abavotele utshintsho beyeke ukuvotela umbuso kamnangagwa ngoba lokhu esikubonayo laphana ezimbabwe kunzima kakhulu mnangagwa uzobe lokhu erobha abantu ngokudla abanikeza ukudla abanikeza ukudla. Uma kuphela lokho kudla sewinile, uyahamba nya phinde bambona bazombona futhi mhla kuvota. Abantu abavuka emaqandeni, abavuka emaqandeni abantu.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders litholakale lilecala lokubangela udlame emdlalweni walo le-FC Platinum wadlalelwa enkundleni yemandaba ngenyanga kaMabasa. Inhlanganiso yeZimbabwe Castle Premier Soccer League ihlawulise iqembu le-Highlanders isigwebo semali engamadola emelika zinkulungwane eziyisithupha, $6,000, njalo iqembu le-FC Platinum laphiwa imiklomelo emithathu. Golunye njalo udaba lwezemidlalo, abaphatheke kungxoxo zokulungisa umdlalo wenguqu eziqhutshwe kwaBulawayo bathi kudingakala ubukhokheli obuqotho ukuze umdlalo ulunge. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe esikolo seMilton Junior, uNompembo sithatha umhlalaphansi uThomas Khumalo uthe yena imbangela enkulu esiphazamise umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuba ubukhokheli balomdlalo sekuthengwa ngemali.
Mina into yami ebiqakathile kakhulu i-administration yezifa. Ukuthi nxa abantu bengena kuthiwa ngabakhokheli wezifa, babe bengobani bevela ngani? Ngoba kalesi uyabona ukuthi into ebakhona ukuthi imali lisigijima phambili. Kulapha mina embona siphambanisa khona. Kumele ukuthi imali siyishiye, sikhethe abantu abaziyo, abaqondileyo, njalo abantu abalothando. Abantu abangabuyi kuzifa ukuthi ngangena kuzifa nizagena lokho.
Wakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwalukhangela abasakhulayo. Umkhululi Mthunzi laye uthe ephawula phambi kwekomiti yeZimbabwe Football Restructuring Committee wathi ukuqakathekisa imali yikho sekudale inkinga emdlalweni wenguqukele eZimbabwe.
Ukuthi this is the sport esidlalwa ngabantu abaphu afana nabo-cricket landa. Pho umdlalo onjalo nxa sokufaka amaquba kube mali ebantwini abakumele bakhokhele akulungisiswe.
Wayekwaba isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi yena kule ndingeko ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zibe ngabantu abalolwazi olujulileyo ngalo mdlalo.
Ama-administrator, ngiyasukela mina ngehle nisuke eSoweto ngivotelwe ngingene e-ofisini kumbe ngisebenze ekhampanini ethile yime ngu-human resources sengihamba sengisiyaphiwa isikhundla eklabhini. Ungasabi le training lokufundiswa ngemithetho lokuphathwa kwebhora ngoba i-administration yebhora yona yodwa ilolwazi lwalo. So sitshoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambi ikhuba kungela umuntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqula leZimbabwe Football Restructuring Committee libunjwe inhlanganiso yeSport and Recreation Commission njengengxenye yemizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ingxoxo eziqhutshwa yileli qula elizweni lonke jikelele zihlose ukuba zithole indlela yokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni, njalo ekupheleni kwazo kuzakhutshwa ugwalo oluyabe luqukethe inhlelo zokuba kungenziwani ukuba umdlalo uphakame njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala obotshwe kuthange uphi uncitshwe ukudla esestokisini. Abaphatheke kwezombusazwe labanye abaphatheke kwezolungelo loluntu bathi bona bayethuswa ludlame oselusenzakala elizweni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.